Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngesonto mhlaka 3 kuMpandula 2023 ngokepstube. Endabeni zethu lamhlanje.
Yabo khulukhulu udokoza lo liyana nje hambe bantwini nje hambe siyavakasha kwamanye amazini ehlezi phambili khona mana e-cabinet abanye bakhaza sithi kodwa phela wena wathi yonke isihlalo lesi
kulungiselelwa ukugcotshwa kwamnumzana Emerson Mnangagwa abakubandla lezanu university sokumele abantu begodlwe ngezokhetho abakubandla Citizens Coalition for Change bathi bakhulumisana lenkokeli ye-Southern African Development Community ngokhetho olusanda kugcotshwa kweleZimbabwe. UHilt Strick owayekhokhela iqembu leZimbabwe Warriors leZimbabwe kumdlalo kakhilikithi ngasekho. Salethulela ezamasiko ezemidlalo lezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ukhangelelwe ukuba umongameli Emerson Mnangagwa uzakungcotshwa kusasa enkundleni yemidlalo eNational Sports Stadium loba abaphikisayo besithi ibandla leZANU-PF lajontsha ukhetho. Uhulumende uthi kukhangelelwe ukuba kuzakuba labantu abaningi emcimbini lo ukuqela umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa, umongameli Felix Tshisekedi wakwele Democratic Republic of Congo, umongameli Philippe Nyusi wakwele Mozambique labanye. Ibandla le-Citizens Coalition for Change elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi ngalela ndaba lokwenziwa nguMnangagwa ozigcoba engelanhloni. Umnumzana Joseph Juma okudalele ZANU-PF Central Committee uthi abakubandla leli kumele bebekwazi ukuba selidumele edlula.
Ukhetho lobuyile lwadlula, kukhethwe ngendlela emangalisayo ngoba kube lokuthula sibili kade siloku sibukhulekela. Sokwedlule. Kathi sesifika esigabeni sobana sokumele kufone igovernment ukuthi kona kube le ngqubela phambili, kube lama issues e economical development okusobele siwakhangele. Akusenge iso sikhathi sokuthi sibangisa, sibangisa, sibangisani kanti sisizwe sinye, singabantu banye. Abethibusika lesinto esomele benze ikuthi kabasondele eduze kubanjiswane njengabantwana beZimbabwe sisonke ndawonye. Hatshilo kabakwenza ukwenzeli labo ngelinye ilanga nxa ukuthi kuwele kibo bathi baphumelela lathi singabangisi sibambisane labo ngoba into eqakathekileyo konke lokhu sikwenzela ukuthi silungise umkhonomi wethu abantwana bethu bathole ukuphila okungcono kulalokho esiphila khona namhlanje ngenxa yokulwa kwethu sibacazile kangaka sosoke isikhathi sokubambana kathesi.
Ye, kodwa bona bathi hayi phela vele ukhetho lokutshontshiwe so vela kusebenzeki lapha sebengena kusadiki lapho ukuthi akwenze ukhetho lutsha.
Kanti bona lapho abanqobe khona solako kutshontshiwe yini na ngoba banqobele bendawo eziningi njengalapho kobulawayo kithi bathethe wonke amasithi engu-12 ama-MP bathatha wonke amasithi angu-29 awe-council. So babaqile yini na eHarare bayenze the same thing, emadoti bayenze the same thing, bathethe amanye amasithi la kwezinye indawo bebehamba bedobadoba lawa amasithi. So lawa amasithi abangathetheyo ngokuqila yini na?
Wena ubona njani kona?
Kutshengisela umntu nawo ekhethweni vele kuzawuba le mpumela ezimbili. Wenza uyanqoba kumbe uyanqotshwa. Akula ukuthi akona njengalokho abakufuna ukuthi unabona bafuna impumelelo ezimbili ezokuthi banqoba kumbe esithubeni sithi na baqiliwe. Kanti indaba ungavuma ukuthi hayi kunokunqoba lokunqotshwa. Njengoba lawo benqobile kwezinye indawo kabavume unqotshwa kwezinye indawo. Kuye simple as all that. Akula into ezimangalisayo. Enza ungangena ekhethweni uzanqoba kumbe uzanqotshwa.
Umnumzana Joseph Juma ukudalele ZANU-PF Central Committee besiqoqa laye ekobulawayo. Abukubandla lesisisiwa chaphansi ngendukube sithi sebekhulumisana lenhlanganiso yeSADC ngokwenzakalako leZimbabwe. Unumzana Promise Mkwananzi ophethe kwamanje isikhundla sesikhulumele sebandla leli uthi umnangagwa ugida esigqakezela.
Thina sithi ukhetho lwenziwa alisiyokhetho. So the parents say we are a court on the basis of who can take it down to Kakula Ketu is wife. Who they went to who to the Zimbabwe. Jano civility,
Po kuyiwa phambili liza kwenzani Mkhwananzi?
Kuyiwa phambili kuhamba ngesigaba se-diplomatic mission. Kusikhuluma labantu bethu asebehambile emazweni athile besekuchasisela inkokheli kakhulu nge-SADC okwenzakalayo eZimbabwe. Kodwa kuna khetho olwenzakalayo oluqondileyo, ukhetho kuze luyenziwe kuthi izekhi idilizwe kubunzo omenye inhlanganiso ezokwenza ama-election isupervise iSADC le-African Union. So kuqalisile lokhu izithunywa zikamongameli bakonothi Mtshanisa sezicabhelele irijini yonke zisiyakhulumisa ngabakhokheli bakhona ngale zibabonisa njalo zibaqinisa ngeposition eqondileyo ethathwa yimabade besenza behlola ukhetho lwaseZimbabwe esingathithina yi-SADC clever mission nayo evumela lathi ukuthi ukhetho lolu alufazanga kuhle, kufuze kube nokhetho olutsha olumgceke oluhamba kuhle.
Kodwa-ke abakubanja leZANU-PF bathi phela ukuze kuguqulwe impumela yokhetho lolu kumele kuhanjiwe emthethwandaba hathi i-SADC, ngoba bathi i-constitution phela ikhona. Sikolo sombuzo sokuya kuguquka njani khonokho?
Thina asithathi ma-instructive kuZANU-PF, siyacubungula indaba esikhangane lazo, sisenza ama-decisions ethu sodwa njengenhlanganiso ye-CCC ikhokhelwa ngubakuNelson Samisa. Inhlanganiso yeZANU-PF nayinombono wayo kuqondile yenze kwenzayo. Thina okwethu esikuthola khona i-position yethu njenge-CCC yokuthi asisayange emthethwandaba. Siya phambili ngohlelo lokumobilize ama-citizens lokukhonsulta lokuzwisisa ukuthi bona ama-citizens abayibo abaningi belizweleni acabangani phela bafuna kwenziweni ukuthi into le eyenziwe yizanu ikhiphe kube le hlelo lokukhetha kutsha umongameli weZimbabwe.
Umnumzana Promise Mkhwananzi ngophethe okwamanje isikhundla sesikhulumeli sebandla le-CCC ubexoxa le-Studio 7 eseHarare. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Vekthemba Mhlanga, ingcweti kwezombusazwe ezimeleyo ekwelebhilithane.
Lapho sokusenzakala nje ukuthi ibandla leZANU lomnangagwa sebesenza nje ukuthi kugcotshwe okuyize, ngoba sebefuna ukuthi betshengise lokuthi hayi bona ukhetho baluwina, ukhetho lwakade lukhona. Ngoba ngisho sikwazi ukuthi abaphikisayo ikakhulu abe-CCC bathi hayi umuntu lo kawinanga watshontsha isihlalo leso, yikho okukhona futhi akusasa nje sekugcwalisa umthetho nje kuphela. Kodwa indikimba yendaba yokuthi ukhetho aluzange lusetshenze ngendlela efunwa isisekelo selizwe ilokho ikhona. Yabo khona ukukhona udokoza lo liyana ngithi ehambe ebantwini, ngithi ehambe siyavakatsha kwamanye amazingu ehlezi phambili kwakhona mana e-cabinet. Abanye bakhala besithi kodwa phela wena watshontsha isihlalo lesi.
Abale ndaba lakho yini khonokho Mhlanga?
Bengazithaya ingani abala ndaba lakho kodwa. Kodwa into okumele siyinanzele Gibbs ukuthi iminyaka emihlanu le edluleyo indaba akade beyigijimisa kakhulu yindaba yakuthi kwenjani le nto ethiwa i-engagement, into yokudlelana lamanye amazwe, ukudlelana namazwe anjengabo-Britain labo-America beyiqakathisa kakhulu. Ungathi akhangela sibili zonke inhlekede zikhona uhlekede beluhambisa phambili uhlelana lokudlalana ngamanye amazwe. Manje kathesi bazadlalana njani lamanye amazwe nxa ukuthi befika ngale? Abantu labana beqala beyobuza ukuthi hayi kathi indaba liyani yokhetho engaphelanga liyana sizayenza njani? Yikho-ke okuzabenza njani bengalali ebusuku lamini lantambama.
Ye nxa sisikhangela khonokho okukhuluma ngakho ukuthi babe vele bele njongo yokuthi kuvuleke phela amadubu ukuthi bakhulume lamanye amazwe, akusoze kwenzakala ngombono wakho?
Kuzenzakala, kodwa kuzenzakala njani? Kungani inkulumo ngikhona esenjani ayisoze ibe ngenkulumjani eqondileyo? Babethi behlala phansi nje khona phana bethi baqalisa udaba ngoba kukhulunywa ngento zokuthi abantu bezosungula amabhizinisi eZimbabwe. Indaba iyabe ilokhu iqalisa emhlanganweni lapho indaba ukuthi hayi kodwa kule ndaba yokhetho lya uyabona ke duku ukuthi sibisela zonke inkulumo ezingabe siwa khona isizibisela emuva yikho mina engibona injani njalo kuzabe nwaya ukuthi beze begcine besithini kukhulunywe labeqembu lesisizini ngibona ingani yikho kuzakugcina kusiya khona okusegcekeni ukuthi ukhetho lolu impumela yalo ayisilo impumela eyayifuna ngabantu bezimbabwe ngitsho la kancane
ye khonoko ke ukukhulumisana lamanye amaqembu kumbe ngithi lamanye amabandla anjenge-CCC bangakwenza yini abantu bezimbabwe
sonke kwenzakala uyakhumbula laphana umuyi umgabe ukuthi ucine ekhuluma njani lolo Tsvangirai ngoba laye wayesebona ukuthi usephakathi kwembokodo lelitshe lapha ngoba kwakungesela okunye okwakungohamba ezimbabwe kwakungasela enye imisebenzi engenzeka ungazange kube njani ukukhuluma khona kuyani yikho sokukhona ukuthi nxa vele kule ndawo ezinje baba duba ukuthi kumele kukhulunywe omunye lomunye uhle bambe laphana egebhe kwesakhe isikhathi kweyakho indawo yikho ke izani izabamba igebha lapho isithi hayi thina sawina ukhetho lolo i-CCC izabe mina ngalisidali winanga liyenza into zobugulu khonokho nje then okubahlukanisayo phakathi kwabo yikho kuzanjani okuzathi omunye umuntu uzabuye kuthi hayi madoda lawo asihlaleni phansi sikhulume alike nithi indaba zenu lezeli ume ngazo ngale siyalizwa lithi laqila siyalizwa lina lithi lawe kodwa hayi liyabona phela futhi umkhandlo lo olehlukanisayo yokumele siwubone ukuthi singawuvala kanjani
kusenzakala konke lokhu bawamhlanga siyabona ukuthi kulabantu phela ezimbabwe pho kumele bona benze kumele belalele ngamelele kuyathiwani kona
uyabona into kathesi mina engani yangihlupha wadube ukuthi singathi ngakhangela ama-election ka-2003, 2008, 2013 bekuthi nxa kusiba le mpumela enje abantu behambe esitradini lapho ingani batshaye izinto abasebekhangele phansi bengakwazi ukuthi benzeni ngoba impumela kade beyicabangela kulolo khetho olwadlulayo ayisiye yaba khona kathesi okungani kuyangihlupha okungesabisayo ukuthi kulokuzonda abantu bazondile kakhulu ukuthi no bese bezilungisele ukuthi no hayi ngemva kweminyaka eyi-43 sihluphekele izweni leli nantu utshintsho selubuyile abantwana bethu bazathela imisebenzi thina esesizaretire zathola ongamampenshini okungcono abantwana bethu abasemezweni abahamba ngeminyaka eminingi nini sebezaphendula konke lokho sebekubona ngani akumele kwenzeke kweminyaka engu-5 elandelayo yikho nxa ungathi uyakhuluma labantu kakhulu ngathi uyananzela babaduli kulokuzonda manje nxa kunomoya wokuzonda elizweni kuthatha nje isitikiso mentisi ukuthi kulumathe okunye okungalunganga
ukuthi kungalumatha okunye okubona khonapho
kungalumatha into ngokuthi kulumatha nini kulumathiswa yikuyini
umnumzana bekuthemba mhlanga ingcwedi kwezombusazwe ezimeleyo ubexoxa le studio 7 eselondon kwele bhilitane Singahangeni kusigaba esilandelayo sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba abantu bobeleni nje batshengisela emigwaqweni besithi kumele ibutho lakwele-France liphume liphele kulelo lizwe. Ibutho lakwele-Niger lisanda kuhluthuna intambo zombuso. Ele-Ukraine libika ukuba namhla liwise indizamjina ezithwala amabhomba ezohlobo lwama-drones ezingamachumi amabili zambili 22 e-Odessa. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Okwamanje sokuyisikhathi sezamasiko. Siqhubekela phambili namhla sixoxa ngemisebenzi yenkosi umzilikazi likamajobana. Namhla ke sixoxa lomnumzana Nkululeko kwabalanda mathe. Ye, sakwamukela kuhlelo mathe.
Ngambingelele mthakazi omuhle, phinde mbingelele kuwe msakazi. Ngithi solusondele usuku lomgubho wenkosi umzilikazi. Sokusele nje isuku eziyisikhombisa lapho ukuthi esizabe silugubha sikhona koBulawayo sisehla silubhekise khona le eMatopo engathi 22 kilometers endaweni okuthiwa kusemhlahlandleni esigodlweni senkosi umzilikazi lapho eyayinzize khona yaze yakhothamela khona ngo-1868 mhlaka 10 September lapho esizabe silugubha sikhona.
Siyakuzwa kwabalanda lo nyaka kuyabe kulani
lolu hlelo luzobe lumekanje luzobe lusukusela endaweni okuthiwa kusemachobana lizoqala ngo-7 ekuseni lapho esizosukela khona isizwe sonke jikelele lapho esizohlangana khona emachobana ngo-7 lapho sizomatha khona sisuka emachobana silubhekise emzilikazi mase sisuka emzilikazi simatha isihamba ngalo King lo bengola road silo bengise endaweni lena ukuthi akusegcekeni lenqala ngiyazi ukuthi abantu sometimes basuka bengakwazi bebona igceke bengazi ukuthi leligceke liminani ngoba umanazelela izimpawu lapho inkosi ezazisenzela khona imisebenzi kaziphaywanga njengalapho kwaZulu. So sizabe silubhekise egcekeni lenqwala, ma sisuka lapho sizobe simatsha sonke silubhekise e-City Hall lapho esizothola khona amabhasi azabe maningi impela amabhasi uZulu lapho uzogadela khona amabhasi nemtshova sesilubhekise ematobo kuyabe sekungu-9 o'clock. So okuyukuthi uZulu kabuye wonke ephelele emathobane ma washayelwa ngu-7 emathobana kuthola ukuthi sesisukile gijima-ke wena uye City Hall lapho uzothola khona amabhasi azasuka ngo-9 kusiya ku-10 azabe lokhu ethutha abantu laphana silubhekise emantobo. Lolu hlelo luzobe lume kanje, luzobe lukhokhelwa zinduna le-MCO imthwakazi organization cultural ekhokhelwa ngoba kuga namabutho azabe khona nabomama bethandanani bazabe bekhona nentombi zomhlahlandlela nazo zizobe zikhona noZulu wonke jikelele uvunyelwe wonke umuntu. Siyacela abantu bakithi ezepolitiki impawu izikipa singazifaki ngoba siyabe sibungaza umkhosi wemzilikazi. Wayengahlukanisa abantu ngezepolitiki, wayekhola sonke isizwe sikamthwakazi sokudingakala ukuthi sonke sibeni khona. Indaba yepolitiki sike sime nje kancane ngayo
qiba khonapho kwabalanda
kuzobe kukhona kuzobe kusindwe ngoba ethole amabutho egiya inyama iyabikhona kudliwa nje kunjalo. Usuku mhlaka 9 September singakhohlwa, 9 September ilusuku lolo esiyabe sikhona koBulawayo. Amabhasi ayasuka la eGoli nge-Thursday.
Hayi, siyambonga kakhulu ke uNkululeko Gwabalanda Mathe, ingcweti kwezamasiko esintu. Sika sizwe ezokholo lwesiKristu silontungameni komo.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNispanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa, ngiyakhola libe leviki enhle.
Usiphatheleni lamhlanje?
Ngifisa ukuthi namhlanje sikhangele amahubo 2. Ngizokubala amavesi amalutshwana. Kungani izizwe zixokozela labantu benakana okuyize? Amakhosi omhlaba azimisela lababusi benza ugobe ndawonye bemelene lenkosi njalo bemelene logcotshiweyo wayo besithi asiqamule izibopho zabo silahle intambo zabo zisuke kithi. Ohleze emazulwini uzahleka, inkosi izabahleka usulu, khona izakhuluma kubo emtukuthelweni yayo ibethuse ngokuvutha kolwaka layo. Kube kanti mina ngibekile inkosi yami phezu kweZiyoni, intaba yami engcwele. Ngizalandisa ngesimiso, inkosi ithe kimi, wena uyindodana yami lamhlanje ngikuzele. Cela kimi ngizakunika izizwe zibe yilifa lakho, lemikhawulo yomhlaba ibe yimfuyo yakho. Uzaze bephula ngentonga yensimbi, uziphahlaze njengembiza yebumba. Siyabonga namhlanje. Ngifuna sikhangele indaba yokuba uNkulunkulu nguye osesihlalweni obusa yonke into. Ngiyakhumbula ukuba kule mthandazo enye khona eseyinye ebhalwe emabandleni ethu siyabe sikhuluma uNkulunkulu simuthi ngumnini mandla wonke ngelinye ibizo lakhe njalo ngolunye uphawu lwakhe elokuba uNkulunkulu. Ukuba ngumnini mandla wonke kutshoni? Kuthi ukuthi uNkulunkulu wonke amandla ngawakhe, ungaphezu kwawo wonke amandla esiwaziyo lapha emhlabeni, ungaphezu kwabo bonke ababusayo, ungaphezu kwayo yonke imibuso ekhona.
ngoba unguNkulunkulu. Lokho kuqhakathekile ukuthi sikuzwisise. Nxa sikhangela lapha amahubo 2, ngifuna ukusidonsela ukuba sikhangela isimo sethu thina njengabantu. Isikhathi esiningi into elethu kuba sibe nokudangala, silahlekelwe lithemba, yikuba thina nxa sikhangela isimo sethu, sisikhangela ngamehlo ethu, sisikhangelela eduze lapha thina esibona khona. Manje lapha siyananzelela ukuba izwi likaNkulunkulu lithi lona, yena ohlezi emazulwini uyahleka, njalo ubahleka usulu. Indaba uNkulunkulu esenza njalo kungenxa ukuthi yena nxa ekhangela izinto ubona isiphetho sento, kabona ukuqalisa kwalinto, kaboneli emaduze, amehlo akhe kafiphalanga, ubonela khatshana le lapho kuphela khona into le ndaba lapho ezaphelela khona. Yikho uNkulunkulu ehleke sithi kambe siwizizwe loba zingaze zixokozele, labantu benakana ukuyize bengeke benza lutho entweni uNkulunkulu abeyihlose ukuba ayenze. Lokhu nguletha njengenkuthazo kuwe ukuthi kungabe kulesimo esisempilweni yakho okokuthi nxa usikhangela ngamehlo akho kathesi ngoba ubona kufiphele, ubonele eduze, ungaba ngumuntu odangalayo, ungaba ngumuntu othi manje lapha sokuphelile, isimo lesi esimelane lawe uNkulunkulu asehlule asikhiphe, kube lempilo entsha, kube lokunqoba okuzayenza ukuthi wonke umuntu abe nentokozo. Ngakho-ke ngiyakukhuthaza namhlanje mlaleli ukuba ngicela ukhangela izinto ngeliso likaThixo. Ungayenza njalo, ithemba liyaqhubuka phakathi kwakho. Uzaqalisa ukubona ukuba kambe bena benikhangelele eduze.
Akuyibhethe mfundisi.
Baba, igama likaJesu, sibeka bonke abantu abakho abalaleleyo, sibeka ilizwe leZimbabwe ezandleni zakho. Sinokuthokoza ukuba wena uyinkosi njalo uyanqoba yonke into. Egama likaJesu, amen.
Lo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi uSenisipanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo. Kwezabatsha uTaboka Ncube uXoxa noNehemiya Sihlahlabani Moyo, wakhethwa ukuba ngukansela weWard 17 eBruna Park.
Hayi, inhliziyo yami isesigabeni sami sikaWard 7. Ngiyathembisa abadala ukuthi hayi, ngifuna bengithume. Njengakhonokho engabatshela khona isikhathi engiqalisa ukukhankasa, ama-posters ami ayebhalwe ukuthi thuma mina. Ngisho ukuthi abadala banthume ezikhalezweni zabo ababekhalaza ngazo, ngikhona, bathume mina ngizogijima njengomuntu osakhulayo omncane. Ngiyebacelele counseling ukuthi hayi, abadala beBruna Park bathi bakhala ngalokhu. So ngiyababonga kakhulu ngokunithemba abadala kakhulu njengomntanami.
Kuyini okukupha idlabuzane lokuthi ungene kwezombusazi uthi ngifuna ukukhankasa ngibe ngukhansela?
Ye, into engenza ukuthi ngizibone njena kwezombusazo ipolitiki ngihlanje ngisasemncane, ngisafukela nje khonaphana, ngibona kusalabo Tsvangirai ngisasesikolweni lawo Robert Mugabe. Wanginika umdlandla wokuthi lami ngilesifiso sokuthi ngelinanga ngizibone ngisiba ngomunye umuntu ongakhokhela especially iward yami e-17 eBruna Park.
Sikhangela abanye abasakhulayo, ubabona bephatheka na ekuthathweni kwezinqumo endaweni okiyo, ikakhulu izinqumo zezombusazwe, izinqumo zentuthuko yendawo?
Ya, intsha eningi endaweni yakithi ayiphatheki kwezombusazwe ngenxa yokuthi kwesinye isikhathi bakutshela ukuthi hayi, kudala sivota, kudala abadala bevota, kodwa kulatshintsho, awaboni utshintsho oluba khona. Le phathi eloku ikhona yahlala injalo, iloku injalo, siloku esihlupheka kunjalo. So yikho kwenza ukuthi esikhathini esiningi intsha ayithole ingakhile, because uzabe bethi noma singaze sivote kuyafana vele, kuzabe kuloku kungatshintshi lutho.
Lo-ke nguNehemiya Sihlahlabani Moyo, ubexoxa loTaboka Ncube wawunqoba phela ku ward 17 eBronaberg. Wezemidlalo uHitstrick waye ngukaputani captain we waphinda waba ngumqeqeshi weqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi kasekho. Kubika uJoseph Njanji.
USthick udlule emhlabeni namhla ekuseni njalo obulewe umkhuhlane wemvukuzane. Untombi kayise Khumalo okhulele uStrick njalo obesebenza esikolo esasungulwa ngumuyi esifundisa abasakhulayo umdlalo kakhilikithi ukuthi balahlekelwe kakhulu ngokwedlula kwakhe emhlabeni.
This was a very difficult time for me especially. Because where I am today is because of uHitstrick. HitStrick is khule sonke nyathi. When I came back from South Africa, one tattoo HitStrick. And then ngabuya ngazosebenzela academy yakhe, HitStrick Cricket Academy, eSwapaps. I didn't know anything about the cricket, but he taught me. And one thing I liked, ngaye usithi ungenzi mistake. Ekuvezele eceleni, ithi ntombi, ngaleso sikhathi webekhuluma ngesiNdebele, uzakubonisa kuhle kuhle. And nxa ungu-understand, ekutshele futhi uzangikhona. Ngicela ukungitshele nxa ungazwisisi kahle into engikungitshela yona. Kube ngomunye umuntu ohlukileyo. Thina njengecompany, we've lost a father, a brother, a friend. USthick uba ngasoze umbone ezondile. Not even one day bengingakaze ngimbone ezondile ukuthi uyazonda lokhuyana ukuthi umbone ukuthi umuntu usefuthana naye phakathi. Bengihlale enje ngizihlekela. Mina bahlale mbiza mkhaya wami. Last week, on the 23 of August, when they said ukuthi wangikhona sefile, wangifonela. Bathi hey, ntombi, I know ukuthi abantu sesithi sengifile, but hayi angikafi. Lizafika ilanga and usekuseduzane. Ngicela lisale libambile this stuff. Sakho ukuthi uSthick ungakhulumi njalo uzaba right but hayi. Ntombi, kubuhlungu embuzwayo. Of science, everyone. But anyway, uNkulunkulu nxa sevumile ngizahamba.
Ocubungula umdlalo kakhilikithi uDumi Praise Dlakama uthi uStrick udlale indima enkulu ekuthuthukiseni lo mdlalo ukele eZimbabwe.
Yawu iStrick umuntu sibili oncedise icricket ungakhayela ikakhulu uluhlu lwakobulawayo ngapha uncedise abafana abaningi ukuthi bagcine sebedlala i-national team. Umuntu owele passion becricket uyayithanda kakhulu. Siyabona futhi wasiyakhela le nkundla yecricket iStrick Academy kodwa ayigcine sijitshilizwe ngendaba lezi ezahlangalayo kodwa lokhu akutshintshi indlela akade yiyo yona. Kubasekeli bomdlalo wekhilikithi ukuthi ngumuntu oncedise kakhulu ukuthi uBulawayo ithuthuke emdlaleni wekhilikithi. Lahlekelwe kakhulu ngokutshona kwakhe iStrick.
Kuyele Thanengomasha ukhomishini ye-Sports and Recreation Commission uthi umhlaba wonke jikelele ulahlekelwe yindoda emadodeni. Uthi ikhomishini le ikhala lomndeni kaStrick obesele minyaka yokuzalwa engamashumi amane lathoba munomunye ubhubhele epulazini langakibo enyathi. Siyikhangele umdlalo wenguqu. Nansi impumela yemidlalo yesigaba seCasilaga Premier Soccer League edlalwe namhla. Iqembu leHighlanders litshawe nge-2 kanyanga leChickenini enkundleni eBarber Fields. Ngokwesibili kudliwa kweqembu leBhoso komncintiswano walo nyaka weligi ngemva kokuba linqotshwe ngempumela efanayo ngeviki edluleyo ngele-FC Platinum. Iqembu leTriangle United litshaye leZPC Kariba nge-1 kanyanga seGibo. Ukuthi eleCapes United libe ngujiki lobhanqa 0-0 rele Black Rhinos emdlalweni obusebhatha ngasenkabazwe. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele ezinye zezindaba ebesilazo. Kulungiselelwa ukugcotshwa kukamnumzana Emmerson Mnangagwa abakumandla leZanu-PF City sokumele abantu bekhohlwe bephinde ngezokhetho. Abakubandla le-Citizens Coalition for Change elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa bathi sebekhulumisana lenkokheli ye-Southern African Development Community ngokhetho olusanda kuqhutshwa kweleZimbabwe. uHitstrick owayekhokhela iqembu leZimbabwe kumdlalo kakhilikithi kasekho. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Wolivalisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.